Yes, okunanzelelekayo okwenzakalayo ukuthi kune 1/10 of power kwezanu-PF, kumbe into iZanu-PF ngumuntu oyedwa umongameli uMgabe. Yikho konke okufuna ukuthi kwenziwe uMgabe kwenzakala. Abantu abaxotshwayo uMgabe uyafuna baxotshwe, kodwa-ke ngayisesebantwini sezakhanya-ke njengenkokheli-ke engafuniki ukuthi abantu baxotshwe ngoba bahlukuluzwe, kodwa-ke yena uyake kwamukele kusuke ngekhaya kukhokhelelwa ngumama uMrs Mgabe. Yikho ngibonani nje laphana bekhuluma ipolitics, into yabeyazi ukuthi abantu baxotshe laba lokho belandelelwa bexotshwa emva kokuxotshwa kwabomjuru. Kuyabe sekubonakala ukuthi lokho bevusa amakhanda, lokho befuna ukusebenza labomjuru. Laba babonakalayo ukuthi hhayi sebexolisa bayancinga kawaxotshwa beke lolokho besuspendwe benjalo. So leyana yindlela yokuthi-ke bangavusa ikhanda-ke laba abasekelana-ke nojoyethi mjuru.
Mnumzana Mhlanga, uyavumelana laye yini ubaba uNdlovu?
No, I think iposition kaNdlovu is an exaggerated position. I-situation eseZimbabwe kathi sikuthi ilizwe libuswa ngumuntu osebhugile. Ngesilungu singathi phecelezi he's a man who really is not in sync with the AMA developments within his party. So i-center le khunywa ngudlovu futhi le 1% of power actually cannot hold anymore. Now nxa engasakwanisa ukuthi i-center le ibe yiyo engaxhasa iphathi leyo ukuthi iye phambili, we are bound ukuthi sicine sesibona into ezinjengazo lezo esezenzakala. Ama-factions esebizana amagama ngendlela abizana ngawo, okuyinto ekade singayazi eminyakeni engu-15 ngathi phose edlulileyo, bekungenzeki lokho ngoba uMgabe sese-alert le minye iminyaka before 15 years. Umgabe was very alert. Kukhona sokusenzakala konke lokhu ngoba what is happening. So akufanele simu-understand uMgabe as the institution and si-understand izanu in that regard. Singayi-understand izanu ngaleyo ndlela kuza senza sizwisise futhi ukuthi vele lapho ehlose ukuya khona kungaphi, ngoba eqinisweni elikhona kurongo kakhulu ukuthi sibone umisisi Mgabe uGrace kungani nguye who actually is riding and driving this big monster okuthiwa izanu in the person of Mgabe. Singayikhangela ngaleyo ndlela kuLucy. The truth of the matter is uMgabe laye as it stands kathesi useyi-victim yama-positions and actions akhe awathatha some years back, and also useyi-victim yokwehluleka ukuthatha izinqumo ngesikhathi lapho ayekwanisa khona ukuthatha izinqumo. Kathesi uMgabe kasakwanisa ukuthatha isinqumo, vele kasacabangi is a cabbage uphelile. We must understand it. Kakwanisi ngitho lokuhamba uhambe babayila, le mind yakhe la isibabayila. Asume ukuthi umuntu lwana is still as alert as indlela yiyo yona iminyaka le eminye edlulileyo. I think we are over exaggerating this analysis.
Nanto ke udaba mnumzana Ndlovu, ubaba uMhlanga lapha uthi yena hayi kavumelani lawo.
Ye, kuhle ukuthi singavumelani, kodwa-ke bensithi nxa isithinya exaggerata lani ngifaka engubona ngayo la ifaka endlela akubona ngayo. iZanu-PF is Mgabe and uMgabe kathesi njengoba sitsho sivumelana laye ukuthi thina izinto eziningi asazenzeli sezisenziwa ngumama uGrace Mgabe umkakhe. Yikho ezilongu ezi uGrace ekhonaphana nomgabe ekhonaphana, uGrace uyabe senza izinto, uMgabe abe sekuye ebantwini asekaphozise athi hhayi asifuni abantu benzeso, asifuna abantu yobenzeso, kodwa kugrawundi kusenzakala kuyidigetwa ngumkakhe onguGrace onguye esingathi kathesi urana iZanu-PF. iZanu-PF kathesi nguGrace oyiranayo, akula mnye umuntu. So irana-ke kodwa-ke through yena-ke uMgabe.
No madoda, ayikho khonapho engile problem khona. You are giving Grace too much credit, man. Uthi ucabanga uyacabanga uhlakaniphile. I've written and argued that way lami. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi libona izanu ingane irana ngumgabe uGrace. It's not true. UGrace is part of a big clique that is running zanu. In fact, yona leyi view yi-view elide ukuthi abantu bacabanga ukuthi uGrace uyozagcina ethatha umbuso. UGrace vele is far from ukuthatha umbuso, and you must understand ukuthi abantu clique kuzanu is aware of all these things, ukuthi the best is to hoodwink wonke umuntu avaleka amehlo akhangela uGrace. UGrace abe yi-target so that kusasa libe ne-black horse ezathutsha from nowhere ezatheka over umbuso. It has happened everywhere in the world. Ungakhangela even ukuphuthin engangeni, the guys who were actually in ku-situation ka-Yeltsin baba ku-situation enjengaleyo, umfazi ka-Yeltsin e-younger than efana le-situation ka-Grace. They did exactly this. I-decision yokuthi uPutin is going to take over i-power yakhini sisenziwa abantu besendegeni beflyer from New York besize lokuzembe siya e-Russia.